atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 esonto mhlaka 1 kuMpalakazi 2019 Mokips Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla leMDC lithi amapolisa namhla adubule abantu bebandlaleli abaguqila uMnumzana Nelson Jamisa ngesikhathi behlanyela izihlahla.
Bedubula ke bobo besebenzisa ama-live lamarabha bullets kodwa ama-live aqine kakhulu lapho ekade kulobukhokheli khona. Ngibona ngani kukhona abakudlamayo abantu la.
Abanye abalandeli bebandla leZANU-PF abalankani ngokwenziwe ngamapholisa.
Nxa sesibuyela emuva esikhathini sabosmith esikhathini esasukanyiswa futhi izinamba ubaba umgaba esokuthi yona amapholisa achaya abantu ahlukumeza abantu kade sokudutshukana siyakwenzisa iphosi yenzayo.
Namhla losuku lokuzama ukuvimba ukumemetheka kwegciwane lengculaza olo-World AIDS Day okuhlolisiswa kwenziwa ngabantu abalwisana lesifo lesi.
Siyawenza umsebenzi lo mkhulu kakhulu njengalokhu sikhuluma siyahamba siyekhuluma kumaradio sikhulume emihlanganweni ethile sikwenza kungelambatayo.
Odokotela lokhu besala ukubuyela emsebenzini besithi kazitsho lutho insukwana akade bezinikwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi babuyele emsebenzini.
Sibonile isikhala sikapresident ukuthi ebefisa ukuthi sibuyele emsebenzini within 48 hours but into elokho sisayikhangelela thina ukuthi singabe sithanda ukubuyela emsebenzini but akula mali.
Ezamasiko ezabatsha kanye lokuphathelane lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla leMDC lithi umkhokeli wabo uMnumzana Nelson Jamisa ukuthwe izinhlamvu zombhobho ehlanyela izihlahla emarondela namuhla labanye bakhe. Isikhulumeli sikaJamisa uDokotela Nkululeko Sibanda uthi akula muntu ofileyo eDombodombo Clinic lapho amapolisa asebenzise inhlamvu ezama ukwethusela abalandeli bebandlaleli ukuthi basuke kuleyo ndawo. USibanda uthi kulabanye abantu abalimele kusehlakalo lesi esitshiye abaningi bebambe owangaphansi. Isikhulumeli samapolisa u-Assistant Police Commissioner Paul Nyati uthi ngamanga ukuthi amapolisa asebenzise imibhobho. Uthi kusetshenziswe intuthu ehitshayo ukuthi kuxotshwe abalandeli bebandla leMDC akade besemhlanganweni ongabikelwanga amapholisa. Kodwa ke uSibanda uthi bakhuthwe izinhlamvu behlanyela izihlahla.
Sedombodombo Primary School abantu laba akade belezenja behlome kangako basebeqala-ke ukudubula ukusidubula singenza ngalisho.
Bekungamapholisa kumbe amasosha?
Abaziyo bathi bekungamasosha njalo sokusazakala nje emgceke kweleZimbabwe ukuthi asebethunywayo ebantwini ngamasosha kodwa bebegqokeza amapholisa.
Singathi manje lingathi ngobani linangkwenu nxa selikhangela?
Singathi amapholisa kumbe ngamasosha akutshintshi lutho lokho abantu bakhona bonke bathunywe ngumnangagwa ngithi. Abantu bakamnangagwa iliqiniso leyo.
Singathi kwenzakaleni baba Sibanda?
Okwenzakalayo ukuthi kukhanye ngani kule njongo lapho yokuthi kulinyazwe ubukhokheli bebandla leMDC. Ngoba phela sibonile ukuthi bebedubula-ke bobho besebenzisa ama-live lamarabha bullets kodwa ama-live aqine kakhulu lapho ekade kulobukhokheli khona. Ngibona ngani kukhona abakuzamayo abantu la.
Liza kuphatha njani khonokho?
Indaba ezafanele icubungule kahle njalo ilo msindo omkhulu kakhulu phela ngoba bangadlala ngokudubula bekhangelisa impobho yabo kubukhokheli bebandla bangacasula uzilukazi olandela ibandla le-MDC and siyakwazi ukuthi bona abantu abaningi elizweni leZimbabwe.
Bebelivumele na ukuthi liyehlanyela izihlahla khonapho?
Ukuhlanyela izihlahla akudingwa ukuthi kube le mvumo yamapolisa. Kufana nokuthi sithi thina ukuthi abantwana besikolo bayengena ekilasini ka-form 4 zofanele sidinge imvumo yamapolisa. Lapho kusenziwa abantu bebesizosebenza.
Selihambile yini emapoliseni kuyabika lokho?
Ngeke sihambe sebeke emapoliseni phela ngabantu abasidubulileyo sisuke sabalandela sababona besiyangena enkambini yamapolisa.
Mnumzana Dokotela Nkululeko Sibanda, oyisikhulumeli sika Mnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MTC. Sixoxe laye eseMarondera. Umnumzana Joseph Chuma olilunga lebandla le-ZANU-PF uthi kudida ingqondo okwenziwa ngamapholisa.
Mina nxanto lengiyikhangela kwesi sikhathi angiboni ihambelana lezinqumo zethu ze-ZANU-PF. Lapha ngizolukhuluma njenge-one of the members of ZANU-PF ukuthi mina ngiyakwazi ukuthi ibandla lami mina engilisekelayo engililandelayo izinqumo zalo limi kanje kanje kanje, and one of our wishes as ZANU-PF was to try by all means ukuthi siguqule umkonomi lowo uvuke ume, siyenze izinto eziqondileyo njalo eziphelileyo. For the first time kube yi-new dispensation, hathi ngokukhuluma ngamazwi kodwa nangezenzo. Pho-ke nxa sesibuyela emuva esikhathini sabosmith, esikhathini esasuka kiso futhi zinhamba ubaba umgaba esokuthi wona amapholisa achaya abantu, ahlukumeza abantu, kade sokudutshukana, siyabezisithi pho siyenzani? Khonokho kuhle kuhambela nemanxele lezi nqumo ze-ZANU-PF mina engikiyo engiyaziyo, anilezi nxa sokuthi ye-ZANU-PF yenza okunye. But mina engikiyo engiyaziyo ekhokhelwa ngubaba omnangako ayikuvumi konke khonokho, and I wish and hope that into lezi zikhangelwe, ngoba kwesinye isikhathi umongameli uyabele behlezi sithi kulabantu abahamba naye, kanti ulabantu abamgade izithende abalokhu begebha phansi kwe-ground amekiyo. One day abone phaa ukuthi vodlololo eqikeleka nxa engakunanzelelanga. Sokufikile isikhathi sokuthi na aka avusa inkopa akhangele, angavumeli izinto lezi ezenzakalayo, ngoba baningi abantu abayenza okungayisiko, abanye bephansi kwe-umbrella ye-ZANU-PF sihamba labo, abanye bekuhulumente. But into ekade ngifile kakhulu ukuthina abantu bengagijima uqala ukufuna ukublame i-ZANU-PF nje i-ZANU-PF isomthetho okuthe ayiso ZANU-PF ihambe yadubula abantu. Amapholisa lawa esikhuluma ngawo ngamapholisa omuntu wonke, and otherwise vele mina ngaze ngutshele lapha authoritative media amapholisa abaningi ngayo MDC ngoba yikho lapho abavotela khona, abasivoteli thina.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla le-ZANU-PF, sixoxe laye ekobulawayo.
Direct from Washington, the voice of America.
Abantu abaningi bathi sokuzima ukuthi bathole amaphilisi okuthundubeza igcwane lengculaza ngesikhathi umhlaba wonke jikelele namhla unanza usuku lwe-World AIDS Day. Usuku lolu lunanzwa ngaphansi kwesihloko esithi Communities Make the Difference. Kuhlolisiswa okwenziwa ngabaphila legcwane leli, inhlanganiso ezizimele zodwa, abahlala lozulu abafundisa abantu ngesifo lesi, labo bonke abakhuthaza ukulwisana negciwane lengculaza. KweleZimbabwe usuku lolu lunanzwe eMaswingo, lapho umphathintambo wezempilakahle uDokotela Obadiah Moyo ukhuthaze ukuthi abantu bancedane ngokulwisana legciwane leli. Umhlaba wonke jikelele wathatha izinqumo zokuthi abantu abaningi babekwazi isimo sabo, abantu bathole amaphilisi okuthundubeza igciwane leli njalo behlise inani legciwane emzimbeni yabo ngesilinganiso sokungamachumi ayisithiyangalolunye, 90% ekhulwini kusiyafika umnyaka ka-2020. Uze sizwe ngokulwisana legciwane lengculaza langesihloko salonyaka sosuku lwe-World AIDS Day, sixoxe lomnumzana Dumisani Nkomo ophila legciwane leli.
Siyawenza umsebenzi lo omkhulu kakhulu, njengalokhu sikhuluma, siyahamba siyekhuluma kumaradio, sikhulume emihlanganweni ethile, sikwenza kungelambatali ukuncedisa abantu ukuthi bazwisise ukuthi kababodwa phakathi kwalinto. Into le ikhona, yikho kuthiwa human, angithi u-H lwami kumele ukuthi yinto etholakala ebantwini, wabantu kumele bayase bayemukele babone ukuthi bangancedakala njani. Siyenze imizamo yonke, but iZimbabwe ine-corruption e-professional ukuthi imali zona lezo kazifilele ebantwini lanxa bengakhuluma bona bengale phezulu. Into ehluphayo ukuthi akula umuntu ongehlaye phansi ayezizweni ebantwini, kodwa phezulu ngapha abe beklakalala bebangimsinzi emningi kakhulu angani kulolu thwaba lwenzayo. So sicabanga ukuthi kakube le nto ezibambekayo ezincedisa abantu, lathi mzamo siyenza bonke abantu besenza kube lezijanyana. But manje kukhanya ngomumo wethu wonke umuntu usethatha esingakubizwa kuthiwa i-advantage of the situation, benza ubuqili bonke obungatholakala.
Ye, so kodwa-ke liyathola yini ama-ARV? Ahlupha yini kumbe atholakala?
Umhlupho esilalo khathesi eqinisweni elikhona atholakala go uyikufica ukuthi abanye abantu akade benathi olunye uhlobo lwama-tablet sebekhithiwe abangeniswa esingakuthi ngenye-regime kubangelwa yikungatholakali kwama-tablets wona lawo. And futhi uhlupho olukhulu omongikazi esingathi ngodokotela kabasatholakali okwenza ukuthi impilo zabantu abaphila nomkhuhlane wamagciwane babe lohlupho olukhulu kakhulu, not only bona but ebantwini nje ukuthi bathole ukusizakala. So singathi ayatholakala kawatholakali, kwesinye isikhathi wakwanisa ukuthi uphiwe okwenyanga ezintathu, khathesi sebesenza ukuthi uyaphiwa ama-tablets maybe for 10 days, for 20 days, kumbe for a month.
Umnumzana Dumisani Nkomo ngomunye wabaphila legciwane lengculaza, sixoxe laye ekoBulawayo. Odokotela abaxotshwa umsebenzi baphiwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa insuku ezimbili ukuthi babuyele emsebenzini, bathaya phansi ngenduku besithi akukalungiswa konke okubahluphayo. Udokotela Mthabisi Bhebhe okunhlanganiso yabodokotela abathuthukayo eZimbabwe Hospital Doctors Association uthi lokhu bexoxisana leziphathamandla zikahulumende kanye labafundisi abacele ukuthi uhulumende abaxolele. Uthi kusakude phambili ukuthi babuyele emsebenzini ngoba uhulumende kakakhuphuli iholo labo njalo kathenganga imitshina lemithi efunakala ezibhedlela zelizwe.
Lokho sisanegotiata lama-mediators lano Archbishop Ndlovu uyabe sikhulumela, thina sikhuluma inkalazo zethu la ihamba siyakhuluma ku-president Mnangagwa. Okwakhathesi inkulumo lokho ziqhubekela phambili njalo sibonile isikhalazo sika-president ukuthi ebefisa ukuthi sibuyele emsebenzini within 48 hours, but into elokho sisayikhangelela thina ukuthi singabe sithanda ukubuyela emsebenzini but akula mali, njalo izikhalazo zethu zonke ezazihambisa uhulumente bebengakazikhangeli. So sisanegotiata, sisakhuluma, sile njongo yokuthi lapha esizavumelana khona sizavumelana ukuthi sibhadale imali ekwanayo, njalo izikhalazo zonke ezikhulunywa ngodokotela bonke ziyakhangelwa. Xa kungakhangelwa lokhu, hayi singabuyela emsebenzini.
Udokotela Mthabisi Bhebhe ukunhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association. Udokotela Paulina Sikosana umgcinisihlalo wohlangothi oluqhatsha odokotela eZimbabwe Health Service Board uthi bamelele ukubona ukuthi odokotela bazabuyela emsebenzini kusasa kumbe haji.
Sizabona kusasa ukuthi ababuyanga emsebenzini kumbe babuyile, then amanyathelo akhona azathathwa kusasa sesibonile ukuthi babuyile kumbe ababuyanga.
Udokotela Paulina Sikosana umgcinisihlalo wohlangothi oluqhatsha odokotela olwe Health Service Board. Lokulungiselelwa ukuvezwa kwenoto kwaye ngumongameli uMoyi uRobert Mugabe okubikwa ukuthi ulenoto edlula kancane phose ibhiliyoni lengxenye $1.6 billion. Iphephandaba leSunday Mail libika ukuthi kulamagqwetha akhangelane lenoto kaMoyi abalungiselela ukuveza emthethwandaba inoto egoqela iBlue Roof, imota eziningi okumangalisayo, amapulazi alijumi lasithupha, inkomo ezinkulungwane ezinhlanu 5,000, ama-combine harvesters alichumilanye, izakhiwo ezinengi eHarare lemaphandleni, ikakhulu kozwimba lokunye okuchiyeneyo. Kukhanya engani umnumzana Terence Hussein igqweta lemuli yakomgabe yilo elikhangelane lokwabiwa kwenotho kaMoyi. Abantwana bakaMoyi lomfelokazi uGrace Mgabe bakhangelelwe ukuthi bathole inotho enengi labanye abosendo lokomgabe. Kusenjalo uRetired General Constantino Chiwenga kubikwa ukuthi utshele abakhonza e-Roman Catholic Church ukuthi ubebulawa ngumphimbo njalo wahlala inyanga eziyisithupha engaboni ilanga. Lokhu kwethulwe njalo liphephandaba le-Sunday Mail.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860 lagu 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930 13860 lagu 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Manje ke sike siphophe ngenza amasiko lokuphila kwabantu suku zonke.
Singana masiko
wesenzi umandla
lo baba mkhulu
babe
lobola
usenzi.
Njengolithembisa kwami ngeviki ephelileyo zulu kandaba siqhubekela phambili inqoqo esiyenze lenduna uMathema. Lapha sikhuluma ngamabizo emigwaqo etiyeneyo okusanda kwethulwa ke nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Siyabona ukuthi ke kunenge abantu bangani bakhonona ngakho pho ke ngakwenziweni. Ake sizwe ke induna ixoxa ngodaba lolu.
Into yembali endokudingakala ukuthi abantu bethu bayifunde bayazisise bayigcine futhi ibekwe kuhle kuyabamba kuhle khonokana abantwana njengesizwe ukuthi bakwazi ukuthi kulo mzilikazi abantwana benkosi umzilikazi bonke bayalamala ukuthi bonke endanda ukuthi ngakuza thintsha amanye amabizo kula bantu abaningi kufanele ukuthi kukonsulte abantu kunanzelele ukuthi ukuqakatheke wabantu phakathi kwesizwe sakibo ukuthi kungabi ngabalutshwana abadecidela abaningi. Abaningi babe yibo abafaka izinto basake lembono yabo. Engathi i-consultative process is a very important issue eyenza ukuthi wonke umuntu abe le buy-in. Kungapho kuvuka nje izinto zimililane ngamakhowa kakusibambi kuhle njengesizwe. Isizwe lathi singeze sicabanga ukuthi ngakubekwa maqhawe njengezinduna ngabe lathi sike saboniswa savizwa saphiwa la ama-suggestions ukuthi besicabanga ukuthi lokhu ngukuphathiso lokhu ngukuphathiso kodwa hhayi mbona nganazoyanga kwenzakayo kwenziwa ngabalutshana esingakwazi ukuthi ngobani futhi kusithiya ngaphandle kathi-ke imbali ngasikhuluma ngembali yelizwe yomhlaba abantu abayibo vele abanikazi bokugcina imbali yithi phela amakhosi lawo ezakushiwa inkosi yethu umzilikazi lapha kwamathobana embone ngani lokhu esiqakathekile nje nanku la makhiwa kazanga adiliza ubukhosi bakithi babuthiya belokhu ebunjalo ngoba benanzelela ukuqakatheka kwabo. Kodwa thina sesithi-ke athesi-ke abantu abamnyama mbone ngani umuntu omnyama ngani sehlisiwe kakhulu kulalapho akade khona isikhathi esiningi.
Kwenziwa kwini kolokhu nduna Mathema?
Angazi ukuthi sokuvela ngaphi ukuthi abantu bachiwe eceleni nakudinga into edinga bona ngoba abantu bona bayelele yibo okufanele babe mqoka kubabe yibo ababala kuqala ngokuqakatheka kokuthi into le izosebenza phakathi kwabantu abaningi ayizisebenza kwabalutshwana.
Ngibonge kakhulu baba Mathema ongadini lokusasa baba.
Lala mbongile babuduli.
Ye, libona abantwana.
Hayi siyabonga.
Hayi ke udaba lethu luma lapha-ke namhlanje lapho enqoka khona le nduna uMathema. Hayi abadala bathi ongapheliyo kuyahlola.
Babe lobologogo
senzi
kandele zingezi.
Kusikati sabacha silo Mike Obe.
Yebo 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 mthwakazi omuhle simpapo omuhle yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike hobe namhla kuhlelo sixoxa lofikezweni nyoni obelilunga lohlelo lwe-Young African Leaders Summit kulumnyaka ngaseGhana. Nyoni ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana. Uhlelo lwe-Young African Leaders Summit yilo ludaba esilalo egudwini namuhla. Awusitshele okuningi bhuti.
Njengabadelegate ade siphumile sihlangene kusummit nale njongo yakhona kade kuhlanganela ndawonye ukubana sidrafte i-Africa Youth Manifesto eyiyona ezaba i-declaration ezahanjiswa-ke iyenikezwa abaphathi bezigaba phinde futhi yepresentwa ku-African Union.
Uhlelo lolu lujonge ukulithuthukisa njani njengentsha edabuka kwele Zimbabwe?
Uhlelo lolu lujonge ukuthuthukisa abatsha ukuthi kubana kumele bephatheke enhlelweni zonke zokuthuthukisa izigaba bezithole bephatheka bahlanganela ndawonye labantu abadala. Akusikho ukuthi kusamithe naleyo besifundisa ukuthi thina yethu kumele sibe ngama-leaders but kumele siyenelise ukuhlanganela okujonge ukuthi kuyafundisa ikakhulu intsha yeZimbabwe ukuthi kumele izithole iphatheka enhlelweni zonke ezenzakala esigabeni ezokuthuthukisa isigaba. Njalo uhlelo lusincedisa kakhulu ukuthi sigcina sinanzelela ukuthi iZimbabwe akusiyo yodwa ephakathi kobunzima kodwa lamanye amazwe ase-Afrika futhi nxa sihlangene nje ama-youth ukubonisana kwethu sishiya ama-experiences ethu besinanzelela ukuthi lizwe lelizwe lalo lalapho i-alien elisakhona libe lanapho futhi elehluleka khona.
Nyoni uyazi ngesikhathi esiningi inhlelo hlelo esifana lalolu hlelo zijonge ukukhuthaza intsha ukuthi ibe lobudlelwano labatsha abadabuka kwamanye amazwe. Ubona ngani kuqakathekile na ukusebenza ndawonye labatsha abadabuka kwamanye amazwe?
Ya lolu hlelo liyasinceda kakhulu njengabasha njengoba luhlanganise amazwe wonke e-Africa ukuthi sibe lobudlelwano simanyane, sinanzelele ukuthi thina amandla ethu njengabatsha be-Africa angaphi. Siphinde sinanzelele futhi njalo ukuthi thina kanti kungaphi lapho esike thisa khona silungisise. So sinazo ukuthi summit enje so iyasinika i-challenge kakhulu thina njengabatsha beZimbabwe ukuthi kumele sizithole siphatheke emsebenzini yonke yokuthuthukisa izigaba zethu.
Ngaphandle kwakho kulabantu abangaki abadabuka kule Zimbabwe ababe yingxenye yalolu hlelo?
Kulabanye futhi abanye abangu 6 kodwa basuka eHarare mina ngapha eBulawayo. Ngiphume ngiyi-1 ukuthi ngigcinisa ngimela iMartin North Matabeleland leSouth leMidlands kanye ndawonye leBulawayo.
Ubona ngani uzasebenzisa ulwazi lwakho kanjani ukuthuthukisa ontanga?
Ngijonge ukuthi lami ngizafika ngisebenzisa ulwazi lona lolo sengithe ngaluthola ku-Young African Leaders Summit ukuthuthukisa abatsha. Njalo futhi mina ngisebenza e-ORAP ngaphansi kogwaja labatsha. Yekutsho ukuthi kube isifiso esikhulu sibili njengoba la i-ORAP isile open door policy yamayouth ukuthi ivulele amayouth i-department yakuthi ebuya amayouth lawo sizosebenza lawo ndawonye enhlelweni zokuthuthukisa izigaba.
Isikhathi yiso sesidliwe ngumangoyi bebuhlelo.
Abafisa ukuthola olwazi melana ngohlelo lo-Young African Leaders Initiatives ngababuye emahofisini e-ORAP ku-16 Boone Avenue eRichmond. Mina ngitholakala kunumber 0775953691. Then abafisa kulandela imisebenzi esiyenza njenge-ORAP bengasilandela ekhasini le-Facebook at-ORAP Zimbabwe. Olisale kuhle.
Hayi, ngikuswile fike ezweni, ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo futhi. Mthakazi omuhle, silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ixoxo lami ngikhona kuTwitter, njalo kuInstagram @BigMike3, yoni username yami. Lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane ngabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 PM bese lugqiba ngo-9 PM. Kwena loko lamhla olevalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hobe. Mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu ke Mike Hobe. Kwamanje sisikhangele ukuhambelana lezikholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Lamhlanje silomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga njalo ukuthi sengamukelwe kuhlelo lwethu lwanamhlanje.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje bengifuna ukuba sikhangela udaba lokuthi kanti sizwisisa njani imicabango kaNkulunkulu lamacebo akhe ngilenhloso yakhe ngempilo zethu. Ngifuna ukubala kuzaga ichapter ka-19:21 ithi umuntu angaba lamacebo amanengi kodwa intando yenkosi ezakuma. Ngakho siyazwisisa ukuthi isikhathi esiningi sonke siyabe sicabanga ukuthi uNkulunkulu ufisa ukuthi ngenze lokho, kumbe uNkulunkulu umbizele ukuthi ngenze lokho. Kodwa into esuka iphice abantu abaningi ukuthi kambe kuyini ezintweni eziningi engabe ngifisa ukuzenza, kumbe ngibona ngani ngiyakwanisa ukuzenza kakahle. Yiphi into eyiyo emqoka efunwa uNkulunkulu ukuthi ngiyenze? Ngakho siyahlangana lapha kuProverbs. Uyabhala uSolomon uthi yena angabe maningi amacebo umuntu angabe lawo, kodwa inhloso kaNkulunkulu ngempilo zethu lokuthi uNkulunkulu ufisani yikho okumayo ekugcineni. Abantu abaningi kwezinye isikhathi singangena esigabeni sokuthi sifuna ukwenza izinqumo silandela imicabango yethu. Siyafuna ukwenza izinqumo silandela ukuthi engxenye yinto ekhanya ithandwa ngabantu abaningi kumbe into engasiphakamisa emehlweni abantu. Kodwa umbuzo okhona ukuthi kambe khonokho okwenzayo khathesi yikho yini okubizelwe nguNkulunkulu ukuthi ukwenze. UNkulunkulu wasinika sonke izipho izifiso ezehlukeneyo. Ngizaqala ngokuthi manje umbuzo ongaba khona ukuthi kambe ngizwisisa njani ukuthi lokhu yikho okumele ngikwenze engithunywe nguNkulunkulu. Okokuqala okumele sikuzwisise ukuthi kumele wena ukwanise ukuthi ube lazi iphimbo likaNkulunkulu kumbe ukukhuluma kwaNkulunkulu. UNkulunkulu ukhuluma lathi ngendlela ezehlukeneyo. Kwezinye isikhathi ungabe kungamaphupho ethu, kwezinye isikhathi ungabe kuyimicabango eyabe lokhu itshona ibuya ngaso sonke isikhathi. NguNkulunkulu eyabe ekhulumisana lathi esiqhweba ukuthi akunanzelele ukuthi yikho lokhu engifuna ukuthi ukwenze. Kwezinye isikhathi uNkulunkulu kwabanye abathandaza kakhulu angabanika lo mfanekiso umuntu abone sikuthi uNkulunkulu awuntshengisa lokho. Kodwa umbuzo emnendayo ukuthi kuyini empilweni okukuhluphayo wena? Nxa ukubona into le ikuhluphe kakhulu, siyakwazi ukuthi umama uTeresa owayesebenza eRoma, siyakwazi yena wayehlutshwa kakhulu ukubona abantu abampofu, wayehlutshwa kakhulu ukubona abantu bedubeka. Lawe yinto yini esenhlizweni yakho? Kuyini okukuthintayo nxa ukubona? Kwezinye isikhathi engxenye ungabe kukutshengisela ukuthi kuyiphi indawo uNkulunkulu akubizele yona. Kulabanye abantu abathanda ukufundisa abantwana, kulabanye abathanda ukukhangela abantu asebebadala, kulabanye abathanda ukutshumayela, kulabanye abantu abangabomelusi abalalela indaba zabantu, umuntu aqalisa ukuncedisa abantu. Kutsho ukuthi kumele ukhangele ukuthi khonapho-ke uNkulunkulu wena ukubizele ngaphi, ubusuqinisa-ke ubizo lwakho. Ngakho namhlanje umbuzo oqhakathekileni lawo ukuthi wena ubizelweni na uNkulunkulu? Sesiye ekugcineni komnyaka, sesiyaqalisa umnyaka omutsha, kambe sho awubonti uqhakathekile ukuthi ukuzwisisa ukuthi uNkulunkulu ukubizelene ukuze nxa uqalisa umnyaka omutsha uqalise ukukhangela izinto zonezo uNkulunkulu akubizele zona.
Akuyiphethe mfundisi.
Ngiyathandaza igama likaJesu ukuba singabizi impumputhe, singaphongi ukuhamba nje senze izinto, kodwa uNkulunkulu wami siqonde nta njalo siyathandaza sesigqiba sithandazela laba abangezwa kuhle baphilise ubasilise egama likaJesu. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi useNispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke uNtungamile Nkomo ungatinela kusasa.
Batitala njani ngela mata, inyoni bane ngela mata, njani tala njani ngela mata, tumiso kumete gana mata, uva pete njani ngela mata, ichila moya ngela mata, baitanda njani ngela mata, upita mkomo gana mata, kwatuba manjani ngela mata, josefu tembo gana mata, Jale ngela matambo, netai moyo gana matambo, watu tantan jale ngela matambo, matinda njohu gana matambo, yarubana jale ngela matambo, tito page gana matambo, na yutantan jale ngela matambo, taita simajola gana matambo.
Loke umkulo gala mo umachi majaiva no pere siti chila moya. Sanga yekuba ni wote sikangele indaba ebezikhokhela namhlanje. Ibandla le-MTC lithi amapolisa adubule abantu bebandla le-MTC namuhla ngesikhathi behlanyela izihlahla. Namhla losuku lokuzama ukuvimba ukumemetheka kwegciwane lengculaza ole World AIDS Day. Odokotela lokho besithi kababuyeli emsebenzini ngoba uhulumende akalungisi lutho. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngukibsuke ngisithi asidibaneni ekuseni ngo-6:30.